ngabe sithi ngama doctors asishona into kumbe ngathi ukuthethisa bekuyini ngiyathemba lakhumbula emvana nje enyangeni ezilele uba umongameli wakhuma ngoti yona esile mpedu esezingene epartini yethu zifuna ukuzosidla sibulale ngaphakathi and lezi mpedu semele zidingelwe imithi ebulawe zingali lezilobo zisimuna igazi zisidla phakathi kwethu. So wasothi hayi umuthi omele udingakale onjalo umuthi wegamatox. Ngakho-ke ngasuthi hayi umuntu wonke onjalo olesifiso esinjalo mhlawumbe ngubuyabe kuthunyiwe uyasetshenziswa futhi azodiliza ibandla lethu ephakathi kwethu phasilaye. Ngakho-ke basebebizwa abantu abanjalo bathiwa igamatox. So wonke umuntu nje obona obona efuna ukwenza into zokuganga zokufuna ukudiliza ibandla lethu yena ephakathi ngoba abantu abaphandle laba amakhiwa babona yona ukuthi besidistroye so ngaphandle sebehlulekile bazame ukuthi bevuthele i-LDC behlula so kathi vele hhayi ngona singene ngaphakathi yena lo muntu ephakathi yena efuna ukuthi asidistroye asibulale sithi phazi laye ngoba usefuna ubulala inhlanganiso yethu sokuthethisa umuntu asokwenzani kodwa wonke nomunye umuntu uzaba lesazela sakhe nxa umuntu ekwazi ukugangileza khonoku vele sithi phazi laye asezisukuvume ngoba ufuna ubulala inhlanganiso.
Uke wakhuluma yini ngamafekthali avalwayo kumbe ukuswela kwabantu umsebenzi?
Ukubambile sibi kakhulu bona kubana ngoba uzewakhuluma la ngendaba yamanzi futhi ukuthi ukuswelwa kwamanzi ezibhedlela ngale especially kuma-maternity wings lapha omama abakhululekela khona waze wakhuluma sibi besithi ekhuluma ngola kubobaba sithi ukuthi nabo baba kade linjani liyasivalisa lapha kodwa akesakhange ukuthi bona lapha esibelethisa kodwa kula manzi yini lingabobaba abanjani. Le ndaba zomsebenzi uzewakhuluma ngendaba yokuthi ubaba umongameli okuwaphuma wayechina ngale esiyazama ukudinga ama-logzen ama-deals ama-chinese companies zabuye ngapha kwakho kuba kunokuthi hayi khonakhona nxa sokuqalisa ukumaterializer kuzavula eminye imisebenzi. Waphinde wakhuluma la ngemisebenzi le esivulakele lapha kobulayo kathesi evuliswe yindaba le ema-zone games ama-youth zone games anzaba khona apha ngo-December. Ukhulume kakhulu ngathi kona abanye abantu babengafundi kubuye ngapha kodwa umongameli wayala wathi akuhambe kobulawayo esazi ukuthi yona kungabuya lapha kobulawayo kuzavula imisebenzi ngoba ama-stadium nalawo akhona lapha sokumele acasa ukulungisa yini. Siyakubona kathesi abantwana bethu kona ema-lotion lapha ngiyakhuluma kubophelani nabaminyela luzeve emzilikazi babafunzi ngale sebeqashiwe abephelani naba balungise i-YCT ngabana ababafunzi mzilikazi balungise ibibhamba stadium ngale abeluveze ngale balungisa iluveve stadium plus bakhona abezaqhashwa futhi abanye sokushila isikhathi sama-youth games bemane ama-gates seziyasharine sezalokuninginingi. So yinto ezavula imisebenzi cause engxenye engadlula 2000 jobs ezacreatwa yi-activity nale eyenzakalayo kathesi khonapha. So yikho kokunye lokhu akade kukhuluma ngakho akuthintileyo bani.